sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 8 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe, njalo umongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla.
Impopho kayikho, kanti ke kuzadibela ezintweni eziningi. Na ungalungisanga lokho kokuqala okungekhoyo, uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lomnotho oqhatha abantu, kube lemali ethenga ngendlela efaneleyo elesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Unobhala jikelele webandla elitsha elisanda ukuvunjwa elezombusazwe ele-People's Party elikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembe uthi leli bandla lizasungulwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
People's Party formwa in response ukuthi hayi madoda abantu sebekhabe bakhala, we need a new direction. Umdala lo abantu laba basihambela amanga ukuthi 2017 new dispensation, akula no dispensation la. Abantu abasila empini ama-liberators ethu, they are now the new oppressors.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe ngenhlamvu ze-ballistic missiles ezilichumi ezedlula ezilichumi lambili. Iqembu labokholo lwesi-Muslim ele-Iran ele-Guard Corps lethule umbiko lijabula ngokwenzakeleyo lisithi yikuphindisela kokubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani ngele-Melika. Umongameli Donald Trump ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uthe konke kulungile, njalo wagcizelela ukuthi kusahlolisiswa ukuthi kudalwe ingozi enganani. Uphinde wathi ibutho le-Melika lilamandla amakhulu okwedlula wonke amabutho emhlabeni. Umongameli Trump usehlangene lomabhalane kahulumende omkhulu umnumzana Mike Pompeo, lowezomvikela umnumzana Mark Esper esigodlweni sakhe se-White House e-Washington DC becubungula lolu daba. Obona ngobudlelwano lamanye amazwe e-Iran umnumzana Mohammed Javad Zarif ubikwa isithi ilizwe lakhe lilakho ukuzivikela lankwele-Melika lanxa lingafuni ukuphehla impi. Ele-Melika libulele umnumzana Soleimani ngolwesihlanu olwedluleyo ese-Iraq limithesa icala lokuphula ilungelo loluntu lokubulala izizalwane zeMelika lezisemhlubulweni we-Middle East. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla. Sokulamaviki impopho isilela, njalo lapho itholakala khona ikakhulu emkambo yensitha ibiza imali ephezulu. Ngokunjalo, inhlanganiso le ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa udaba lolu ngokuphangisa. Untungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayitholakali indawo yonke, ayisikho kobulawayo kuphela, akula dolobha lapho etholakala khona ngokwaneleyo kunye nasemakhaya. Uzakhumbula ukuthi impupho yayisitholakala kuyo yonke indawo, uhulumende wadunga nje amanzi wathela inhlabathi ngokuthi athi kasezikuncedisa u-GMV, impupho yasikhwela ke yadlula ekhulwini ikhulu namadola. Wavuka kusasa sesithi kayehle i-10 kg yoku-$50. Kayisabuyelanga ke phansi impuphu, kwenzeka ukuthi ibisi ingasatholakali ngoba laba abagayisayo bathi uhulumende kancedisi, uyakhuluma ngomlomo angenzi lutho. Ngakho-ke kayitholakali, kulokunzima okukhulu kakhulu.
Ukuyini okungenziwa ukuze itholakale njengoba ilizwe libhekane lendlala engaka?
Kumele uhulumende athembeke, enze izinto ngendlela efanele, kube naloko okuthiwa i-policy consistency, ukwethembeka ekuthini ungathembisa into uyayenza. Kungabi lokwenza izinqumo ngesivukampunzana. Ahlale phansi lalabo abagayisayo, ahlale phansi labamele abathenga, ahlale phansi lezisebenzi, ahlale phansi labamanye ama-political party ahlukahlukeneyo, labama-business. Kuxoxiswane kuphume lento ezakwenza ukuthi abantu bonke bathembe ukuthi izinto zizahamba ngendlela efaneleyo ukuthi yaphambili. Ngoba ungasekho yikuthembana esithi confidence kayisekho ebantwini, kabalithembe ibhondi abantu, kabamthembi uhulumente abantu, kabathembi izinqumo zakhe. Ngakho ke nxa isithi imali nizalipha gayisani lihambise impuphu ezitolo, le etholakalayo engabe igayisi ihambise yemkambo omnyama enengivele kayigayiswa, kube sokuqhubeka nje kusiya phambili ngoba kusathenjwayo.
Ubona kusiba yikusilela kwempuphu kuphela yini, kumbe kukhona okunye esingabona sokusilela lakho elizweni?
Kunengi okuzasilela. Okokuqala vele okusilelayo nguhulumende othembakeleyo, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, uhulumende ohlonipha isisekelo sombuso, uhulumende othembakeleyo kwabamabhizinisi lakwabathengayo, uhulumende othembakele kubantwana besikolo, othembakele kubazali, othi angakhuluma into ayihloniphe. Akekho lowo uhulumende, nguyokuqala nje ongekho. Sekusiza impuphu kayikho, kanti-ke kuzadlulela ezintweni eziningi na ungalungisanga lokho kokuqala okungekhoyo. Uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lomnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo enesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Lo mnumzana efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Unobhala jikelele webandla elitsha elezombusazwe elisanda ukubunjwa ele-People's Party, umnumzana Lloyd Msipha, uthi leli bandla lizasungulwa ngokusemthethweni kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. I-People's Party ikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembi, owake waba ngumphathintambo kahulumente kubandla le-ZANU-PF, njalo oke wabotshwa isetheso amacala enkohlakalo, wabaleka elizweni wayaphephela kwele-South Africa. Umongameli Mnangagwa esethethe intambo zombuso. Iningi lamalunga ibandla leli laliziphatha amandla zebandla le-ZANU-PF, kusavusa umnumzana Robert Mkabe. Kulelinye njalo ibandla elikhokhelwa umnumzana Sevia Kasukuwere, wayengumphathi intambo wezabelo. UChris Gande we-Studio 7 uxoxela umnumzana Msipha ukuze sizwe okuningi ngebandla le-People's Party.
Amamayini bathathe wonke amandla afana ukuthi a-administer ngabantu, amandla ebantu sakhona ku-1980 ngaphezu bona yabathatha amandla ama-politicians wale power, abantu abasela ludo bazinika amamayini, banika amakhiwa izinto, amakhiwa avela la afika eZimbabwe agqoka amasuthu, basayinisa amadili ama-locals awona lutho abalutholayo. So i-People's Party iformwa in response ukuthi hayi madoda abantu sebekhale bakhala, we need a new direction. Umdala lo abantu laba basiqambela amanga ukuthi 2017 new dispensation, akulayo new dispensation la. Abantu abasibela empini ama-liberators ethu, they are now the new oppressors. Abantu eZimbabwe basejele, ilizwe lonke ijele, akusela free assembly. Bongo MDC laba bonke sebetshona bethile bevula bangabuthana laphana bayabatshaya. Sawusela Freedom of Association thina sithi hayi madoda, this has to change. We are asking ubaba lothi no, ngashiye i-presidency. Abantu bathi balungisa ilizwe abakwanisayo, yena seyehlulekile. 2 years down the road, the economy is worse, isibhedlela ziyavalwa, abantwana balamsebenzi bayakhoza, bangena the wine base-South Africa. I would have said it's delivery. He must do the honorable thing and step down.
Ye manje ibandla leli likhokhelwa ngubani, njalo ungasipha amagama enkokheli esikhona okwamanje?
For now, People's Party still a full compliment yabakhokheli. Right, we are an alternative government. This is a launch amabizo onke at the launch in a month or two as we are. But the leader of the People's Party, who former Foreign Affairs Minister and long time serving member of Tourism Ministry, Dr. Walter Mzenzi. Bonke ndiyamazi.
Ye manje liza hambisa njani inhlelo zebandla njengoba inkokheli ingekho elizweni?
Hayi, inkokheli yabuya ekhaya. Ngazi sikhokhela siyabuya ekhaya. Kathesi, this is kathesi ku planning period. Ekhaya siyabuyela, akula muntu ozekela ukubuyela ekhaya. Sonke siyabuyela ekhaya. Ubotha bona khona fana babotha kangaki besilwa lo Smith. Babotha kaningi. That is not a fear. Lokhu ngazi sihamba siyahamba. And the time will come shortly. Says Buyela. Arrest umuntu is not something you can use to go up at the walk. No, it is part of the human experience if you want to lead. And we are ready to take that on.
Sesike sezwa ukubana abanye abafana lomnomzana Sevia Kasukuwere labo bebefuna ukuthi basungule ibandla. Lizabambana labo yini kumbe lelingelinye ibandla elizimele?
I-People's Party manje elizimele, but ayivaleli abantu anybody nxa umuntu efuna ukubuya. It's a People's Party. Nxa umuntu efuna ukubuya uzojoyina i-People's Party, akula muntu oyahaliswa. It's a People's Party. But at the moment, my understanding is okasikwene babebandla labo bodwa.
Lo umnumzana Lloyd Msipha unobhala jikelele webandla elitsha elithiwa People's Party elisanda ukubunjwa kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseBhilitane. Yesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abantu abathathu batshonile engozini yomgwaqo, abanye balimala ngemva kokubhewuka kwebhasi yezubukho emgwaqweni webulawayo leGwanda eduzane leChipangani. Kucatshangelwa ukuthi umtshayeli webhasi le ubeyigijimisa ngamandla wasehluleka ukutshayela kuhle lapho umgwaqo obujika khona. Imizimba yama-rangers amabili asebenza eZimpark abengabonakali kusukela ekupheleni kwenyanga edluleyo itholakele endaweni yesporing leLong Islands kuLake Kariba. Ibotshwe izandla njalo ithiwe esibhedlela ukuthi kuphenywe imbangela yemfa. Ababili laba ngumnumzana Timothy Tembo lo mnumzana Mabharani Chidumo njalo bebelamanxeba amaningi. Abazi ngalolu daba bathi ama-rangers la ahlangana labantu beZambia ababezingela ngokungekho emthethweni bazama ukubabopha. Iziphathamandla zebandla leZanu PF kanye lepolisa zimiswe phambi kwedale likamantshi izolo zisetheswa icala lokwemba igolide ngokungekho emthethweni eChegutu eDavid Whitehead. Iziphathamandla lezi zivalisa ilunga ledale lephalamende umnumzana Dexter Nduna, umgcini sihlalo wabatsha kuleli bandla eMashonaland West umnumzana Vengai Musengi, lesiphathamandla samapholisa umnumzana Wanda Chisikwa, njalo umgcini sihlalo weChegutu Rural District Councilor umnumzana Tatenda Gwinjila ubika wakwenza lokhu. Icala abaletheswayo libika lenzakala ngemva kokuba abemba kule indawo ngokungekho emthethweni bebulale ipolisa, njalo leyo indawo lapho okwadutshulwa khona umnumzana Taurai Mutandwa obikwa wayekhokhela iqembu leTeam Barker elihlomileyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Sibonga njalo labo abasilandela kukhasi lethu leFacebook eleVOA Indebele lapho esilive streama khona.
Zivulwa isikhuthi sakhona sikhwezwa lokuyana kokuthi angazi imali iyothathwa. Namhlanje izitolo eziningi zilampupu ekhaya. Sicaka amakhanda masicabanga ukuthi abantwana sizobaphana uma impupu zingekho. Sicabanga ukususa impupu eSouth Africa isekhaya kungumsebenzi onzima khonokho. Asize sikufisa okusemoyeni wethu ukuthi alubana kathesi ngaphela sesikhathi umnanga nezano yakhe bayaphuma bephele. Saze sahlupheka kabanje, saze sahlupheka. Izulu kalini, sicabanga ukuthi izifuyo sezazithini emasimini sokuthile phandle egangeni kuthanyeliwe ngomthanyelwa kulatshana. Phezu kwalokho impuphu leyo ibisibiza 500 rand. Izano alibaniyenza izulu njengoba linganiso beke bebuye behlale phansi belungise indaba yabo yezaphu ne-ground. Otherwise izulu izano sike siye kubuthwa nje amathambo abantu esingawazi ukuthi alele ngabo kuke kuyiwe emndleleni beke beyilungisa izinto abazenza endleleni abantu labo laba abanisi bethalibana bakhe befisa umoya bakithi besifundisele abantwana, abantwana befunde. Ziyavulwa kathesi sibhadala esikhulu ifisa amabalisi bafundisa 2 days a week. Siyabonga okhulumayo ngosematopo south PK ematopo south. Siyabonga.
Yebo madlela, ngidinga umnawami othiwa ngujabulani. Manje ngimzele eduku kuthiwa useduku ujabulani utakanamadlela utakamthina. Ngiyamcela ukuthi lapha khona akhulume abantu sebephelile ngapha ekhaya kumgabazi kabazi bonke abantu laba abashonayo kayazi lapha khona akhulume ukuthi ungaphi adlaye amphendule ukuthi khona uyangizwa. Manje ngumzele eduku kuthiwa useduku ujabulani utakanamadlela utakamthina.
Ya mina ngikhulumayo ngogameli Sencube ngisekheze emadrobho. Siyabonga kakhulu isidle sebeni kusinika ithuba lokuba silethe imboni yethu. Mina into nje engathi yangihlupha kakhulu yukuthi upresident othi wavotelwa ngabantu xa ungalalela abantu bekhalaza kuye bonabo bantu athiba bamvotelayo bamfaka embusweni xa bethi inyama basayenelisi ukuthi bayidle abantwana ngenxa yokudula kwesimo esiselizweni. Ukuze impendulo yakhithi le into etshengisa mhlophe ukuthi umbuso khona lo elizweni ya awusiyo umbuso wabantu, umbuso nje okwenza izikhuso zayo labo abaphethe umbuso, ngoba ngakho kutshengisa mhlophe ukuthi awukhethwanga ngabantu, uzingenele nje ngakho intando yokuba yenziwe naleyi khuku eyenzwayo ngathi lizwe leZimbabwe angeke lafa lalunga lavuka. Alesi kuze liphume yona laba abantu abaphetheyo abayibo abangena ngekhulu embusweni. Siyabonga kakhulu sithi esenze namathuba esinikeza wona. Mina ngisekhesi
igama ngimeluleke ngiphuma kwenye esezindabeni ebihlala ngihlala ngaseSouth Africa eThekwini. Ngikandibingelela inhlobo zami zonke zabancinci ukuthi linjani enkobokwa, linjani eJapiwa, linjani emaulukuhle la engiphuma khona. Mina iZimbabwe ngibone izikhandri ezophumelela. Cela nje ukuthi iy'ntshoni i-president engathi ngumntwana wasecreshi ohanjiswe ecreshi ayithiwe edlalile abanye abantwana. Mina angikaze ngibone i-president enjalo. Lokho engaba yini empilweni yami? Hhayi, babe kubonile abakukhulumayo ukuthi ilizwe lizosala libuswa zinyoni. Silindolwanekela yatshaya thi leli lizwe selibuswa zinyoni. Yayithi kubonile kudala. Ungabheke izitalada zifile, ubheke ama-industry avalwe. Abantwana baseZimbabwe bayahlupheka, akulamali estraight. Namasi futhi uyaplana ukuthi uyayakha ekhaya, uyayakha kuthi imali uyithatha ngayo emabhenki akulamali. Yona leya umkubo abasibiza wona kodwa wukho. Ngiyabonga Studio 7 ngiyalibulisa lonke ngithi sanibonayo. Ngilale kahle
kathi singilalele isithi i-life talk. Abantu bonke abakhulumileyo, bonke abakhulumileyo mina ngithabazi lokuthi bakhulumani. Nxa libabuza ngisithi licabanga ukuthi kwenziweni, abantu bathi sicele i-government ilungisise. Ithi mina ngithi abantu bangakhulumi ukuthi bacela i-government ilungisise. Asisafuni i-government kamnangagwa ibe khona eZimbabwe kuphela. Once kuyaswelakala noyedwa okhuluma iqiniso elifana lalelo ngosesihluphe isikhathi side. Hawu bani.
Lawoke ngamazwi abalaleli bethu lani lilakho ukuthi amazwi eno abalwe emoyeni. Lingasithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngithanda njalo ukubonga labo abasandela kukhasi lethu leFacebook lapho silive streama khona. Silo Vasco Nyaningwe Moyo, silo Sikhumbuzo Moyo, silo Kwanele Trust Ndlovu, uVirginia Macebo, lo Pressure Nzuza othi livuka njani sililalele lapha eJohannesburg. Unyaningwe Moyo yena uthi labo abe People's Party bengadlali ngathi ngoba yibo abakade bephethe olalong bekuzana uPF. Ukhoseli Hlembi Bandlovu uthi livuka njani ngilalele lapha eGoli mina ngibuya eLupane kwamadwala kunzima kwelakithi. Umwando Nzala uthi yena ubukele eselusaka eZambia. Liqhubekeke lisixhasa siyabe silethulela indaba ezitshiyeneyo lapha emsakazweni wenu weStudio 7 lamhlanje ekuseni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo eVenezuela, uMnumzana Juan Guaido, ungene ePhalamende yalelo lizwe izolo ntambama ngenkani, ekhatshwe ngamalunga abasekeli bakhe kuleli dale. Ngemva kwamalanga amabili, ibandla elebusayo eleSocialist Party likhethe eyalo inkokheli yePhalamende. Lokhu kwenzakale lanxa bezomvikela abasekela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe bebanqabele ukungena. Bafike bahlabela kodwa kwacitshwa amagetsi, baqala ukumemeza ukuthi uMnumzana Guaido nguye umongameli weVenezuela oweqiniso. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo loMnumzana Ngqabutho Mabhena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran uMnumzana Qasem Soleimani ngeleMelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
I-America umelanga ingenele, ikhona inhlanganiso yezizwe zomhlaba United Nations eyiyo okumele ilawule indlela yokuthula, ibuye lomhlahlandlela wendlela yokuthula eMiddle East. I-America ilandele ama-agreement awe-United Nations, hayi ukuthi yona ibe sisenza ngaphandle kwehlanganiso okuthiwa United Nations. Sabangathini ukuthi nxa u-United Nations ekhokhelayo iyanelisa ukuthi ithulise umsindo osungane sovukene. Thina sasivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu la lokhu singabizwani lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lobo ephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Nxa usithi ibandla lakho labunjwa liso labona labo okuthiwa ngama-imperialist, laziwa kanganani? Lizancintisa kukhetho njalo libone ingani landingamisana lalave leselodumo awezana uPF lele MTC.
Ibandla leZimbabwe Communist Party libandla labasebenzi. I-Congress ebesilayo ngoDisemba kobulawayo ithe yona kumele sigxile ekwakheni ibandla, sigxile futhi ekuhlanganiseni abasebenzi ngoba siyabona ukuthi kulama-unions esingathi ngolwasenzi na-organizer ku-same sector kodwa ba-divided. Thina okwethu nje njengamakomanisi ukuthi kumele sakhe ubudlelwano kube lokubambana. Andubana ke sesiyahlala phansi ngo-August 2022 sesibuzana ukuthi kambe njengoba ngo-2023 kulokhetho kumele thina njengebandla leZimbabwe Communist Party senzeni ngendaba yokhetho. Ngoba thina njengeZimbabwe Communist Party sasikwazi ukuya ekhethweni sihamba sodwa singenabasebenzi. Kumele sihlale phansi sivumelane labasebenzi ukuthi nxa sisiya ekhethweni sihamba njani. Yikho kwakhathesi i-Congress kasatheni ibandla leZimbabwe Communist Party futhi kube le ngxoxo phakathi kwethu lama-unions aseZimbabwe. Yikho lapho kuzophuma khona isixazululo ukuthi thina sithini ngondaba yokhetho.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Lapha ke omunye wabalaleli bethu ngizafika kuye kodwa kwakhathesi uMwanda Nzala uthi laye usibukele uMbongiseni Mercedes Dlamini uyasibingelela uDecent Golide kaJamela uthi salibonani Studio 7 angise Randburg. UDavis Khumalo laye usinika amavuko ukuthi ke uLawrence Lothemba yena usibukele seDurban uNorman Ngwenya laye uyasibingelela. UNorman Ngwenya yena uthi uyazini loyo okukhulunywa ngeAmerica kahambe. Uyadlala wena kayazi into ayikhulumayo. Yebo ke Ngwenya ubelobile ube umnumzana Ngqabutho Mabhena isiphatha amandla sebandla leZimbabwe Communist Party bona ke bethule umbiko besola okwenziwe iMelika ngokuhlasela lokubulala isiphatha amandla sebutho leIran. Bathi bona vele injongo yokuthi bandlaleli libunjwe yikuthi lilwisana lalaba ababiza ngokuthi ngama-imperialist, lithi indaba amazwe lawo athuthukileyo abamhlophe kuyiwo angenela endabeni zamanye amazwe. Yikho ke lapho sixoxela, yikho ke lokhu athi ekuchasisa. Namhlanje ke kwezomculo ke sikambe ngoludala sizwe umculo kaSolomon Skuza uja solo phela esithi Love and Scandal. Solomon Skuza uja solo esithi Love and Scandals. Usilobele njalo uNorman Ngwenya ukhanya lokho ethwalela uvulo iZimbabwe Communist Party uthi bazoshaywa quickly ngabona ejongele eMelika njalo uthi no one will vote for that party. Yebo ke sikhulume ngeZimbabwe Communist Party, sikhumbulele People's Party, sikhumbulele kaKasukuwe. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe. Njalo umongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uhlupho lokusilela kwempuphu lilokhu luqhubeka elizweni. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.